Kweziphathelane lomnotho namhlanje, uhulumende usungule umbukiso wezokuthengiselana kwamazwe akuzwekazi le-Afrika o-Intra-African Trade Fair kobulawayo namuhla, wona okhangelelwe ukuqhutshwa ngenyanga ezayo mhlaka-15 kusiya ku-21 kwele-South Africa. Lokhu kwenzakala kulombukiso wezokuthengiselana owe-Zimbabwe International Trade Fair oqalise namuhla kulelo dolobho. Sibuze umnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula izombusazwe ukuthi kambe imbukiso le ingaletha inguquko bani kwele Zimbabwe kanye lezwekazi le-Afrika.
Imbukiso enjenge-trade fair iqakathekile sibili ngoba yenza ukuthi abantu bakwamanye amazwe babone ukuthi lapha kwenzakalani. Kodwa abamabhizinisi balapha eZimbabwe labo balethuba elokuthi labo ba-advertise impahla yabo, labo bazame ukuthi bathole i-business even locally. So ngibona njengani kungakhathalekile ukuthi kulabantu abalutshwana abazabuya njengoba kule COVID, imbukiso enjengaleyo nxa kuyukuthi ingaqhubekela phambili kuqakathekile sibili ukuthi iqhubekelele phambili. I-Intra-Africa Trade Fair ngibona njengani ulicebo elilungileyo kakhulu ngoba lizenza ukuthi sithengiselane njengamazwe ase-Afrika. Uzananzela ukuthi sithengisa into eziningi kumbe sithenga into eziningi phandle kwelizwe phetheya kolwandle. So kungenzakala ukuthi nxa kuyukuthi sesithengiselana lapha e-Afrika into ziyachipa mbijana ukwedlula ukuthi sizithathe phetheya kolwandle lapho esizithatha khona khathesi.
Umnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla lezombusazwe ele-Economic Freedom Fighters Zimbabwe, uthi kuvele kufanele ukuthi amazwe akuzwekazi le-Afrika asebenze ndawonye ukuthuthukisa umnotho wawo.
Ngoba as you know ukuthi thina we are fighting for a borderless Africa. We are fighting for a united Africa. We want to ensure ukuthi i-Africa iyathatha umnotho wayo, ikontrole umnotho wayo, ikontrole i-future yayo. So we believe ukuthi Africa is as important. So umbuthano onalo se-Africa uqakathekile kakhulu ngoba uzakwanisa ukuthi lathi usisize. And sisize sakhuluma thina ngokuthi we are aware ukuthi uPresident Mnangagwa hamba e-Europe and we've said ukuthi he must make it very clear ukuthi uyacommunicator le-Europe ngendaba yama-sanctions, uyacommunicator le-Europe to normalize ama-relations between Zimbabwe le-Europe. Ngoba thina i-Africa siyayiqakathekisa and i-Africa siyayiqakathekisa kakhulu.
Ukuze sizwe ukuthi umbukiso we-ZITF uyaletha intuthuko edolobheni lakobulawayo, sixoxe lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Nxa siqathanisa inani labantu elithe lafika kulumbuthano weZimbabwe International Trade Fair eka-2021, uzafica ukuthi inani labantu elithe laba khona lilutshwana. Abaningi abantu abakhanya befikile koBulawayo kayisiko ukuthi ngosomabhizimusi abavela ezindaweni ezijeneyo, kodwa uzafica ukuthi ngabantu ebandla elithize eliyabe lilenhlelo zalo eziyabe zihambelana lokwenzakala e-trade fair. Ngengathi ngikhangele kwenye indawo ngafica ukuthi kulequla labomama elithe lahlangana elivele ebandleni elithize eliyilo elingabe mhlawumbe lithe lagcwala lathi saka koBulawayo, kodwa kungayisiko ukuthi ngosomabhizimusi bonke. Ngibona ngazanithiwa omama bebandla elithize uhlelo lwabo lokuthi balubise koBulawayo ngolokuthi luzongezelela inamba zabantu ezingabe zithe zafika koBulawayo, okuzenza ukuthi lanxa amahotela athize lezindawo ezithize zokulala lokuhlala zingabe zigcwele kodwa zingagcwaliswanga yibo somabhizimusi esibakhangele ukuthi babe khona kulezo ndawo, kodwa kungabantu abahamba ngenhlelo zabo zebandla elithize. Kodwa-ke inani elabantu elithe lafinyelela e-trade fair lilutshwana nxa uliqathanisa lakweminye iminyaka esikhangele ukuthi kuyakugcwale kwesabeke e-trade fair. Njalo umkhuhlane we-COVID-19 kukhanya yiwo osusukeke wathena abantu amadolo ukwenza ukuthi abantu babe balutshwana, ngoba sokule mgoqo ethize efakiweyo ukuthi abantu basondelele kuyo i-trade fair laphana. Izwekazi le-Afrika linothe okumangalisayo. Izwekazi le-Afrika lilabantu abalobuchopho obujulileyo, ubuchopho obukhaliphileyo. Ngakho ke nxa sokulendawo lapha bazahlangana khona baqoqisane ngezamabhizimusi kuyabe kuyinto enhle kakhulu ngoba sokuzakwenza ukuthi izinto ezitholakala e-Africa kube izinto ezilohlonzi. Siyakwazi ukuthi Africa kule kunengi okwenjiwayo, siyakwazi ukuthi Africa kunengi okulungiswayo. Esikukhuthazayo ukuthi osomabhizimusi nxa bethe bathi gwaqa sokuzakwenza ukuthi i-Africa ibe lezinto zayo eziyabe zenziwe lokho esithi i-value addition. Ngoba esikhathini esiningi abantu be-Africa baku primary industry bayaproducer kuphela bathengise kunjalo kungaproseswanga. So silethemba ukuthi nxa sokusiba lembukiso enjalo kuzakwenza ukuthi osomabhizimusi be-Africa bahlomisane ngamakhono okuzabanceda ukuthi impahla bazayithengisa nxa sebeyisa kwamanye amazwe ngaphandle kwe-Africa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvula umbukiso we-ZITF ngokusemthethweni ensukwini ezilandelayo.